Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Yazi madanilo mavi ebengithembile ukuthi nizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba pho indiza sezivaliwa sakwanisa futhi ukuhamba sekuzaba iproblem futhi ukuthi sithola ama refunds ethu kuma airlines ngoba indaba le COVID sisithwalise nzima bese sithembile ukuthi siyabe silemuli zethu ekhaya.
Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamchina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhilisimusi lezihlobo ekhaya ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus eSouth Africa. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso olwezimsek luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo, form 6. Okuqalela mhlanje, abikwa esekubanga eliphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqakathekisa ele World AIDS Day mhla ka-1 kuMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamchina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane ekhaya ngemva kokuvinjwa kwendizamchina ukuthwala izihambi ezivela ngezansi ye-Afrika ngamazwe angentshonalanga agoqela eleBhilithani, iMelika lamanye awe-Europe. Lokhu okusolwa ngabaningi kwenzakala ngemva kokufunyanwa womkhakha omutsha we-coronavirus we-Micron kwele South Africa. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Yatsho ingoma yathi sokuphinde kwaba njalo lonyaka. Ngomnyaka ophelileyo ngasikhathi sinye, iningi labantu abahlala kweleBhilithani lehluleka ukuya ekhaya livinjwa imithetho eyafakwa ngurhulumente wakulelo enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, kwathiwa abantu bahlale phansi bangayindawo. Balungiselele njalo lonyaka. Nanku omnye umkhakha obizwa B.1.1.529 ovundululwe kwele South Africa. Amaphupho honke asephelele phansi ngoba uhulumende weBhilithani sevalile njalo indiza eziya eZimbabwe neSouth Africa. Unkosikazi Sisa ose ohlala edolobheni leLondon uthi usephelelwe.
Thina abanye besesithengile amatikiti endizamchina vele sesilungiselele nje uhamba. Tikitiki nampo besivalela phandle. Ngibuhlungu kakhulu ngoba indaba yokuthi maphonga ukuthi basivalele nje basifake ku-red zone just like that kuze kube nini siphethwe kanje.
Omunye obekhalela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi nkosazana Christine Ncube wedorobheni le-Dublin kwele Republic of Ireland.
Uyazi ngimadanilo mavi bengithembile ukuthi nizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba. Pho indiza sezivaliwa sakwanisa futhi ukuhamba sekuzaba iproblem futhi ukuthi sithola ama refunds ethu kuma airlines ngoba indaba le COVID sisithwalise nzima bese sithembile ukuthi siyabe silemuli zethu ekhaya kodwa ke hayi kwahlule futhi.
Umnumzana Khumbu mabaso wedorobheni leLeicester uthi uMadolomanzi ubelungiselele imuli yakhe ukuya kwenza umcimbi ekhaya bahlabe imbuzi bajabule uhlangana lesihlobo. Bemela bakatheke namhlanje ntambama.
Sithola ama email ekuseni ukuthi amatikiti ethu secanceliwe no refund, sithola ngama refund. Kubuhlungu kakhulu lokhu ngoba bengithenga amatikiti ami lemuli yami singu-5, imali yonke idliwe ngama agency. Besicabanga ukuthi sizoba labazali lemuli zethu ekhaya khona ngale sikholise. Asikwazi ukuthi sizoyenza kanjani ngoba lasemsebenzini besithetha ama holiday sizitshela ukuthi siyaba sisekhama sesiyaba siloko sibhoda ngendlu khonapha emakhazeni.
Kulabanye abavele sebefikile eZimbabwe kodwa kusabuyeleki ngoba indizamchina babuya ngazo sezimisiwe. Unkosikazi Belinda Nkomo ukubulawayo kwamanje ubezobika unina owabhubhayo ngeviki epheleleyo ukhala ezimadonsi.
Ngivuye ngisuka e-UK lomna wami uSihle mhla ka 20 November. Sizobe kumama ositshileyo. Bekumele sibuyele mhla ka 30 November. Kodwa we received emails ukuthi ama flights ethu has been cancelled by Emirates. Ngichiya abantu abama bathathu omncane ole 9 months baloyise eBirmingham. Sengiphelelwe. Inhliziyo yami ibuhlungu futhi.
Unkosazana Precious Dube weBelfast eNorthern Ireland unomlezo kumzawa wakhe oyemhlangabeza kule South Africa osekumele abuyele ekhaya ngoba uMadube kasezi.
Bekumele ngikade ngolwesibili. So bamfakela umlayezo lapha bathi amaframe achina avaliwa kusahanjwa awuhambeki. So into ekhona lapha ukuthi ngikwazise mzali ukuthi kwehlule la this year ukuthi ngihambe ekhaya sengibophile impela izikhwama. Labantwana sengilungisile, sengilungele ukuthi ngiyadonsa ngolwesibili lalonyaka. Kwehlule ngiyabe ngikhona lapha.
Baningi kakhulu abantu abathenge amatikiti endiza abafuna kuya ekhaya. Unkosazana Sikoluhle Mzila Nkata uthi ukujova kwakhe iJackson yokuvikela iCOVID-19 akumncedanga.
Kade sikhangelele ukuthi sizahamba ekhaya siyedlala ikhisimusi labadala labanye abasekhaya. Kubuhlungu kakhulu ngoba xa ungumuntu usuthengile itikiti uzimisele ukuthi ahamba bavale. Sitshela ukuthi kumele sithathe le vaccine kodwa siyithathile ivaccine yangkhona. Akusebenzela kusincedi ngalutho besiyithathelani xa ungasincedi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhuthaza amazwe yasentshonalanga okuhlanganisela iBrithani, i-EU ile Melika ukuthi akhiphe izinqubo zokuvimba indiza lezivakathi ngoba babulala ezomnotho wamazwe eningizimu yase-Afrika kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Amakampani awendiza mchina afana labo Emirates Airlines le Qatar Airways bonke bathe bona balandela izinqumo zamazwe lapho abaphaphela khona. Babuye bathi bazabisela imali yonke kulabo abathenga amatikiti. Ngibele Studio 7 igama lakweza Jesus Banda.
Kunjalo nje omunye wabadabuka eZimbabwe osehlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo owethekele kwele South Africa okwamanje uthi usahlolisisa indlela yokubuyela eMelika kulandela isinqumo esithethwe ngohulumende walelo lizwe othi usevimba izindizamchina ezivela kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana lamanye amazwe. Umoyo uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
Isituation ekhona ngapha ngale new variant abayibiza iOmicron abathi ivele ngapha iqale eBotswana isingaphe South Africa. Esikhoza ukuthi babhane ama-flight aphumayo lapha ukuya e-Europe lase-America. So nginje nje lami nginje lapha ngi-stuck okwamanje but amalanga ami okuthavele bengakafiki. So sengi-check at every day ukuthi ngi-checkele airline ukuthi bathini siya-flya noma si-fly. So okwamanje kule confusion enkulu kakhulu ngoba I think abantu abaningi abakwazi whether bazovunyelwa ukuthi baphume siyazi ukuthi bekuthe ama US citizen kumele avunyelwe ukuphuma kodwa into izoba inkinga ukuthi ama flight sokumele ba rearrange ngoba makuyi ukuthi i flight ibinabantu abaningi abalapha eMzansi abafuna ukuphuma then abasakhona ukuphuma sokusho ukuthi ma iflight izobe silabantu abalutshwane so sokumele ukuthi ba-rearrange.
Bathini Moyo ngetikiti lakho kambe uzagada kumba usozugade indizamtsheni?
Okwamanje iflight time ayikakhanselwa but ungathi ngibona amanye ama-flight akhanselwa so ngilindile lami ukuthi ngizwe ukuthi i-confusion le yaleli gciwane leli i-Omicron le abakhuluma ngayo ukuthi likhuluka i-disruption yakhona izoba nkulu kanganani. Abantu abaningi izolo bebegcwele izolo lakuthange bebegcwele bescrambler e-OR Tambo Airport bezama ukuthi babone ukuthi bangathola iflight ezophuma masinya ukwenzela ukuthi bangavalelwa la kodwa sizwile upresident umongameli uCyril Ramaphosa addressa isizwe izolo esithi no asoza increase i-lockdown or anything efana laleyo. Ukhuthaza nje abantu ukuthi babe more vigilant, bagqoke ama mask, ba sanitize, ba make sure ukuthi ababi kuma large crowds.
Lo umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa. Lanxa sokufunyenwe abantu abathile abalegcikwane bomutsha we-coronavirus kwele South Africa lakwele Botswana, eZimbabwe kubikwa lingakatholakali. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebeyizigidi phose ezine 3.8 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi phose ezintathu 2.8 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso lwezimsek luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo-form 6 khona okuqalela mhla elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezimseki bathi imihloliso lonyaka iqale ngesikhathi seminyaka yonke besithi abantwana balungele ukubonakalisa ukukhalipha kwabo loba nje beqede isikhathi eside bengafundi. Isikhulumeli sezimseki unkosikazi Nikki Dlamini uthi uhlangothi lwakhe lwenze wonke amalungiselelo wokuthi imihloliso iqale namhlanje.
Imbaliso yegrade 7 2021 yezimseki iqalise namhla ngomvulo 29 November. Abantwana ababhali English paper 1 namhla yilo paper elokuqala beze bayabhala baqeda nge-Friday 10 December. Izimseki njengezimseki thina silungiselele ukuthi abantwana babhale. Sikhangelela ukuthi khona abe ole elevo bazaqalisa ukubhala mhla ka 1 December.
Loba nje inhlanganiso ezimela ababalisi zithi lumsebenzi uzobhekana lenkinga. Unkosikazi Dlamini uthi ngakula ukuzaphazamisa abantwana.
Izikolo zonke ezazimele zibhalise sikwazi ukuthi babhalisile abantwana and sikhangelela ukuthi i-exam session le izabe ilokuthula abantwana bakwanisa ukubhala baze bayaqeda.
Abenhlanganiso ezifana le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS sebeveze ukuba amalunga abo kawasoze aphatheke kuhlelo lokuncedisa ukuba abantwana balobe imihloliso ukuba ngama-invigilators. I-ATUS ithi ngakula sivumelwano esibhalwe phansi lohulumende esekuba bazabhadalwa njani imali abazifunayo ukwenza lo msebenzi. Unobhala we-ATUS umnumzana Robson Chere uchasise ngalokhu.
Today we have seen a public examination commencing where the mainstream subjects started on today after practicals started 2 weeks ago, but as a truth, we've actually remained clear on our position that we are not going to be taking part in the invigilation of the examination processes up until our teachers are given allowances by ZIMSEC. Our teachers are living under abject poverty because of the paltry salaries that we are getting.
Namhlanje sibone ukuthi imihloliso yabantwana iqalile. Njenge-ATUS sizimisele ukuba asisoze sinqe dise ekulobeni imihloliso ababalisi beze bebhadale imali zabo.
Lokhu kuchazwe ngumnumzana Dakabafira Joe owe Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ.
Fundamentally, 55% of invigilators did not turn up for invigilation today, and 45% of invigilators turned up for invigilation. There are twofold reasons given by teachers. A considerable number of teachers claimed that they wanted to give a chance to the ongoing negotiation or final negotiation between the Minister of Primary and Secondary Education and the United Front of Teachers right now. Such teachers have also highlighted that if no concrete agreement is reached by today's meeting, tomorrow they would have joined.
Ingxenye yekhulu yababalisi kayizanga ukuzencedisa ukubhalisa abantwana. Ababalisi bathe bafuna ukuzwa ukuba uhulumende utheni. Bathe nxa kungela kuzwana lomqhathi abaningi bazakwekela ukuzencedisa ukulobisa imihloliso.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thawungana Ndoro ufunge wabheja ngeviki edlulileyo esithi nxa ababalisi bengekela ukuncedisa ukulobisa imihloliso, uhulumende uzasebenzisa labo abangelandaba lokubhadalwa. UNdoro uphinde wathi bakhona ababalisi abaningi abangisiwo malunga enhlanganiso ezithi amalunga azo akasoze aphatheke emsebenzini wokuqondisa imihloliso abazimisele unceda uhulumende. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wasebenzisa abantu abasebenza ezikolo ukuncedisa kanye lezakhamizi ngemva kokuba abanye ababalisi beyalile ukuncedisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lobuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 nokunye okwenzakala elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele South Africa liveze ukudana okukhulu ngosokusenziwa ngamanye amazwe asezwekazi le-Afrika ukumanyana lamazwe aphetsheya ekuthatheni isinqumo sokuvimba ukungena emazweni abo kwabavela emazweni awezansi e-Afrika ngenxa yokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron. Umhlangano wabaphathi ntambo bamazwe awezwekazi le-Afrika lele-China owe-Forum on China-Africa Cooperation uqale namhlanje esigodlweni sele-Senegal i-Dakar. Lo mhlangano uvulwe kusemthethweni ngumongameli Xi Jinping wele-China ngombiko wakhe womfanekiso wevidiyo awethule ngendlela yenkundleni yebulenjini. Izizalwane zakwele-France ziqalisile ukugada indizamtshina izolo ngobuningi bazo zibalekela impi yomdeni yokulwisana kwabebutho lakwele-Ethiopia labahlamuki besi-Tigray asebesondela esigodlweni salelo lizwe i-Addis Ababa. Baveza imibono yehlukeneyo abantu bakwele-Libya ngesinqumo esithethwe yi-commission ebona ngezokhetho elizweni lelo sokwalisa indodana yowayengumongameli walelo lizwe uSaif al-Islam Gaddafi ukuthi ancintise ukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe.
Abikwa asekusibanga esiphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqakathekisa ukulwisana legcikwane lengculaza ele-HIV ele-World AIDS Day elimhlaka 1 kumpalakazi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe ebelihlonitshwa ngokuqhuba inhlelo ezibukekayo zokulwisana le-HIV emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika phambilini wokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Ingcwethi zezempilakahle ezikumsebenzi wengculaza zikhala ngokuthi inhlelo zabo ziphanjaniswe kakhulu yikuqhamuka kwe-coronavirus ngoba amazwe omhlaba abeseqakathekisa yona engasananzi eminye imikhuhlane. Unkosikazi Sinatra Nyathi, umkhokheli we-National AIDS Council kobulawayo, uthi uzulu lomlando wokusekela labo abaphila legcikwane ele-HIV.
Ngithanda ukukhuthaza uzulu wonke ukuthi sesifikile isikhathi lapho sikhumbula khona i-World AIDS Day imhlaka 1 December. Lilanga lapho sinanzelela khona ukuthi wena lami silomlando omkhulu ukuthi sisekele labo abaphila nge-HIV. Labo abanatha amaphilisi sibakhuthaze ukuthi benathe, sibancedise, sibathande. Siyakhumbula njalo labo abangani lezihlobo abasichiyayo ngenxa ye-HIV. Sikhuthaza ukuthi let's end ama-pandemics including COVID, HIV, let's end ama-inequalities.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili ethi lanxa inhlelo zabo zike zaphanjaniswa yi-coronavirus, inani labantu abaphila legcikwane le-HIV alikhuphukanga okwethusayo.
Siyathaba njalo ukuthi njengeZimbabwe sesikhwanisile ukuthi simithe ama-2020 targets where we're aiming at 90% of people living with HIV to know their status, and out of those 90% of them to be put on sustainable art bebe virally load suppressed. Silawayo labantu abadala abangu 82,305 abakuma ARVs. Labantwana 3,652. I-prevalence rate yethu siyehlile kobulawayo sesi almost ku 14% isuka ko 18%. So njengebulawayo ingo 2030 njengelizwe eliyanenisileyo ukuqeda i-AIDS.
Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uthi bazabe befundisa ontanga ngendlela zokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-HIV.
NjengeZimbabwe National AIDS Council, silohlangotho olukhangelane lwezemfundo i-education. Sigxile kakhulu ebantwini abatsha 10 years kusiya ku-24, nabadala nje lapho siyakhuthaza khona ngokufundiswa kokuzigcina kahle. Le mfundiso ephathelane lokusetshenziswa kwendlela zokuvikela umkhuhlane we-HIV ukuba na ungamemetheki. So mhla wosuku lolo sizabe silama tents eseriso afakile, abantu bebuya bezothola izifundo, bethola lezingwalo esiyabe sizinikeza for free. Kungenzakala njalo ukubana sibe lama services a promote family planning esingawanika ngalolo suku. Nxa eza kuba khona sizakwazisa umphakathi.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa isakhamuzi sakobulawayo ophila le-HIV uthi akusafani lakudala ngoba abantu kakusabethusi kakhulu nxa betholakala bele gciwane.
Ananzelela ukuthi ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo abantu abaningi babengakwamukeli njalo besala unatha amaphilisi besithi yikuloya. Ngokuhamba kwesikhathi siyananzelela ukuthi uhulumende wangenela abantu bathola i-counseling sekunganeno. Abantu sebebalutshwane abava ngokuyekela amaphilisi njalo sebekwazi ukuthi ukubanjwa umkhuhlane akutsho ukuthi usufile.
Umcimbi omkhulu kahulumende wokunanza lolu suku uhlelwe ukwenzelwa edolobheni leChinoyi ngeviki edluleyo. Uhulumende uphawule indikimba yakwele Zimbabwe yokunanza iWorld AIDS Day emcimbini owenzelwe edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ekhethwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba yokunanza lolu suku ithi ending the HIV epidemic, equitable access, everyone's voice. EleZimbabwe lona likhethe indikimba ephansi kwesihloko esithi end pandemics, end inequalities, end AIDS. Inhlanganiso yeNational AIDS Council yiyo eveze uphawu lomkhankaso walonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa sokubuyisele emuva kakhulu intuthuko ebisisiba khona eZimbabwe yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kusengezwa ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ngesikhathi se-lockdown. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu kwaqhamuka i-COVID-19, ingcwethi zezempilakahle nenhlalakahle zithi kuvele ubufakazi bokuthi izehlakalo zokuhlukunyezwa ezindlini ziqoke kakhulu ngalesi sikhathi. Lokhu kuphuma ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba wonke ukunanza insuku ezilithumi lasithupha zomkhankaso ukukhuthaza ukuvinjwa kokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Unkosikazi Rosine Ncube oyisikhulumeli sebandla le-Labour Economic Democrats Lead uchasisa ngenhlupho ezibhekane labesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Iyenza ukuthi i-GBV iyengeze iphansi lonke nje emhlaba wonke jikelele. Ngani? Ngokuthi abantu ba-ade bengalamali i-special in e-Africa noma singathi eZimbabwe. Ngokuthi abantu kabalamali, abantu abaningi bayaziyenzela imisebenzi yawo, abaqhatshwanga, bayaziyenzela bodwa. Ngesikhathi se-COVID-19 umuntu wonke kade esezindlini, kade kungela akade thenga. Khonokho kwayenza ukuthi i-gender-based violence iyande ezindlini.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Lucia Mathibenga, yena okhokhela ibandla le People's Democratic Party esithi omama bayancindezelwa kakubi ngalesi sikhathi.
Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, indawo zokuthakazelela sezivaliwe kumbe sokulama-curfew lokuthi abantu bangahambi-hambi. So abantu abaningi sebetshona ezindlini, behlezi lemuli zabo. Khona lokho kubangela ukuthi abanye abantu abaluthwa ukuzonda, abanye abantu kabaluthwa ukuba frustrated ngendaba yokuthi kebenelisi ukuzihambela bekhululekile endaweni lapho abahlala behamba khona.
Igqwetha unkosikazi Lusitshiwaza uthe ukuswelakala kwemali eneleyo yokuzinakekela ngeyinye yembangela yokuhluphana ezindlini.
Economic abuse is listed as a form of domestic violence in the Domestic Violence Act of Zimbabwe. However, it is also a major driver of physical abuse where a spouse fails to provide for their family and a dispute that can end up being physical is started due to the financial situations of families. So during the COVID-19 induced lockdowns, most people could not work for their families and domestic violence cases increased.
Ukuhlukuluzwa kwezomthetho uyabalwa njengeyinye yezindlela zokuhlukuluzwa kumthetho we-GBV. Kwenza ukuba omama behlukunyezwe, obaba nqabe sehluleka ukuthola imali, bagcina bechaya omama.
Umeli wephumula edayele eParliamente, unkosikazi Sichelesile Mahlangu, uveze ukuba kumele omama bebambane ukulwisana lodubo lolu.
Sithi thina bomama lamantombazana asibambane nini, singavumi ukudlengulwa, singavumi ukwenziswa izinto ezisikhipha isithunzi zethu.
Iingcitshi zezenhlalakahle kaZulu zithi omama batshona labo baba ezindlini ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown okwenza bahlukuluzane labemuli. Ziqhubeke zisithi kumele kwenziwe okuningi ukuze ukuhlukumezwa kwabomama lamantombazana ngesikhathi se-COVID-19 kulungisiswe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations kukhasi layo ithi umama oyedwa phakathi kwabathathu uyahlukunyezwa ngumkakhe nsuku zonke. Bathi ukuhlukunyezwa kwabomama lamantombazana yikwephulwa kwamalungelo oluntu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi sekuseduzane ukuba iqembu lakhe lithole yonke imiklomelo ngemva kokuba lithole okuqala kumncintiswano wePremier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChumelane engalaneni yemiklomelo lomklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili. Ekhulume ekupheleni komdlalo wangesonto lapho iqembu lakhe libe ngujikilobhanqa 0-0 lelenkeze Platinum, uMpofu uthi akusensuku zatshwala ukuthi iqembu lakhe liqale ukuzithaphuzela imiklomelo.
It's a work in progress, but
ngingathi mina sisacathula. Ngiyakwazi abalandeli bethu bafuna iqembu labo linqobe sikhathi sonke, kodwa sekusele kancane nje ukuthi kusilungele. Sizaqhubekela phambili sibalolonga abafana njalo ngilethemba ukuba sizabona untshintsho masinyane.
Emdlalweni walo wesithathu iqembu leHighlanders lizavakatshela eleManyika Diamonds, lona elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo njalo elingelinye lamaqembu amabili asenqobe kumidlalo emibili esidlalwe kumncintiswano weligue. Phezu kwengalane kule qembu leFC Platinum, lona elinqobele eChicken nge-2-1 ngomgqibelo, kuthi eleManyika Diamonds lalo linqobele kuLawyer City ngempumelo emfanayo ngosuku olufanayo. Omabili lawa maqembu alemiklomelo yisithupha njalo eleFC Platinum lihlezi phezulu ngoba lona lihlohle kaningi. Iqembu lengezi Platinum Stars lihlezi endaweni yesithathu le miklomelo emine, njalo umqeqetshi walo uRodi Hlakama uthi kuqakathekile ukuthola imiklomelo bedlala bengekho ngakibo.
When you come down here and get a point, I think it is
kuqakathekile ukuthola imiklomelo nxa sidlala singekho ngekhaya, ngoba imidlalo yeligi yahlukene kakhulu lemincintiswano yenkezo. Ukubuthelela imiklomelo eminingi sidlala singekho ekhaya kuza siphathisa kakhulu.
Iqembu likamasipala wedolobha lakobulawayo elibulawayo isithi yilo elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane kumdlalo walo wesithathu. Iqembu lebulawayo isithi lizavakatshela elewawa lona elisendaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, ngingujoseph Njanji.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.